Abantu abafika phose inkulungwane bebethe gwaqa amphitheater kobulawayo abagoqela abalingisi abaculi iziphathamandla zikahulumende lezakhamizi ezijikelele zakobulawayo bezovalelisa iqhawe lezemidlalo namasiko ocontinuo loving mhlanga ustill loving mhlanga wazala ngegama lokuthi Stix ngumfowabo kamuyi ukhonti yena ke uthi balahlekelwe kwamagama njengemuli
isikhala sakhe futhi imfowethu isikhulu kakhulu kuzima vele ukuthi ngubani ongangena ezihlangwini zakhe ngoba njengoba bengikhuluma laphana ukuthi waba i-first born indodana endala ku-family yethu la ku-clan yethu he was groomed ukuthi abe yilokho ayikhokhona imakhosi khathesi ikhangelelwe mhlawumbe ukuthi ibanjwe next generation
Uhulumende weZimbabwe ukunesemuli yakumhlanga ngendleko zomngcwabo i-state assisted funeral. Umphathi Ntambo Muzwa kobulawayo unkosikazi Judy Ncube uchaza ngesizathu uhulumende wakhe ephathisile.
Ngomsebenzi wenziwe ngukonke kubone kufanele ukuthi ihulumende incedise ukuze umsebenzi kabhudube buthakathaka kungasindi umuli yodwa ngoba akwenzileyo bekusenzelwa isizwe kakhulu ebantwini abatsha ngiyakwazi ukuyeza phuma nama-ideas amatsha abeza kwenza ama-youth esondela sikhala le muli yakomhlanga le muli yakongwabe lebulawayo lelizwe lonke jikelele
umnumzana Thomas Dube ucula leqembu leblack follows uthi abaculi labalingisi hatshi abakobulawayo kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele balahlekelwe kakhulu
ukuhamba kwekhonti mhlanga kuthiye inkalakata yegap ku-arts industry njengoba ngitsho ngithi besilommeli ohamba esikhulumela kuhulumende osimelayo even the overseas kuma-donor agencies and everyone else ukuthi i-arts industry imele imenjani ishotani kumele ibe ngasiphi i-structure yikho lithola ukuthi wenza iMakhosi Theatre Productions lapha wahamba futhi wakwenza another cultural center elupane okutshengisa ukuthi vele into le isegazini lakhe so ke siyakhala sithi thina akube khona omunye oza kuba njengokhonti ongahluma abe njengokhonti ukuze linto iqhubeke phambili legacy yakhe ingapheli ngokutshona kwakhe
amazwi kaDube agcizelelwa ngomunye umculi weqembu leThandanani Women Ensemble ugogo Mathabalala
thineThandanani sisebenzela lo baba kakhulu 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 ngomnyaka sesingama 40 years kathi sesingama 70 years kwani silokhe sikade silokhe silaye ubaba esithatha sihamba sisihamba izindawo ngezindawo esihambisa konke eZambia ngama festival sihamba hayi ubaba bakithi hayi silahlekelwe silahlekelwe siyabonga lala ngokuthula baba sizobona
Umqondisi weqembu lodumo labakhidayo eleyasa uNkululeko Dube uchaze ukhondi njengomuntu oyiseleliza ukungena kuhlangano zonke zempilo okugoqeleza amasiko lezamalungelo oluntu
ukhondi ube yonke into esiyithandayo ngoba ube ngumuntu wabantu ukhondi bengena kupolitiki ukhondi bengena kwezimidlalo ukhondi bengena nje entweni zonke ezihlupha umphakathi wakithi njengabantu kakhulu abantu basemathebelelands silahlekelwe ke kakhulu silahlekelwe ngumkhokheli silahlekelwe ngubaba kodwa ke ngithi mina ube isitsha esihle esidlele kizo yebo yebabathi bona isitsha esihla sidlele kodwa kukhona sonke sidlile okuqakathekile ukuthi imfundo yethu le mfundiso sasiyele yona sibone ukuthi siqhubekisela phambili
bebekhona abamabandla ezombusazwe kulinkonzo omunye wabo umongameli weRepublican Party eZimbabwe umnuzana kwanele Hlabangana
silahlekele kakhulu thina njengesizwe seZimbabwe ukhonti ube ngubaba obethanda ilizwe lakhe leZimbabwe ethanda ukuthuthukisa kakhulu intsha kwezoku-actor kumbe ngathi ezomculo eze-arts silahlekelwe ngumuntu obethanda abantu obengazicabangeli yena ubekhumbulela wonke umuntu konke abekwenza ubekhumbulelwe ukuncedisa omunye umuntu kungakho siyakhuthaza amanye ama-artist ukuthi alandele indlela ebiphilwa ngukhonti
ukhonti obhubhesele eminyaka engamathuma esithubhala ne-64 ugm kakhe ongumlingisi olodumo uthembi ngwabi abantwana abayisithupha 6 labazukulu abathile uze bekwemzini wakhe elupane ngomgqibelo ngimela istudio 7 ngobulawa igama lami ngu-Ezra Jesus Banda